Lamhlanje sicubungula ukuthi inhlelo zokulima zingaphathisa njani abesifazana lemteni yabo. Silengcwethi kwezokulima unkosikazi Sifiso Akpetorokwa kanye lonkosazana Sethekele Chabangu
owenhlanganiso ye-Women Development Association of Zimbabwe
ephathisa abesifazana abaseningizimu yemandebeleni ngohlelo lwezifuyo onguye umqalisiziba kulingxoxo.
Imbuzi zona ziyagcineka kakhulu ukudlula inkomo ngoba sinanzelela ukuthi ngoba inkomo kade zihanjiswa manje ziyiswa emlageni imbuzi asizange sazihambisa zona sifuke sahlala nazo emakhaya and blanket mine yasigebhela umgodi duze nedamu ebesinalo so omama bebesenza ukuthi ba-alternate ukuhamba bayozinathisa le mbuzi ngoba uthola ukuthi ziyakhona ukudobha imithathatha ziyakhona ukudobha amahlamvu sizibhathanisa le nkomo. Ezinye izifuyo abazigcinayo bagcina inkukhu baphinde bagcine lezimvu. Izimvu ziyenza kahle lapho kunesomiso khona ngoba sikhangele kakhulu ukuthi ngapha egwande emasuthwini izimvu ziyaphumelela. So uma ngabe zingapha kithi kunesomiso ziyakwazi ukuthi nazo ziphile. Inkukhu ziyaphila nazo ngoba basebenzisa la mafanzi ababa-affiliate-ayo uma ngabe umnyaka uqala ukuthi bakwazi ukuthi bazithengele i-stock feed njalo azidingi amanzi amaningi uma usuziqhathanisa lezinye izifuyo. Bakwazi ukuthi izifuyo ngeyinye indlela yokuba yokwenza umnotho yokumaintain umnotho. So uma ngabe umuzi ufuyiwe le nhlupheko yangkhona awuyiboni kodwa umuzi okungafuywanga khona vele inhlupheko yangkhona isibonakale kusiza nje ekudeni ukuthi hayi lapha kuyafitheka kodwa manje ngezifuyo bayakwazi ukuthi beziyazifuye babhadalele abantwana babesikolweni bakwazi ukuthi bathenga amabele kumanje sebesenza ne-butter trade yokuthi umuntu uyakwazi ukuthi ngiyakunikeza isifuyo ukwazi ukuthi unikeze ibhokokolo amabele ngikwazi ukugayisela abantwana baze ukuthi baphile khona lokho okuncane bayakwazi ukuthi baziphilise. Usisi kade advisor lapha ngokuthi kumele silime izilimo ezingakwazi ukuthi zisincedise uma ngabe sesihlangabezana nesomiso. Ushuphi esihlangana nalo ukuthi sisuke siyiswele indawo yokuthi singalima kuphi lesi njengokuthi abantu bangabe bene-project or ukwazi ukusebenzisa isimo yomuntu ngoba naye umuntu usuka evele kube kuyukuthi ulimela abantwana bakhe. Kodwa wona imfundiso bahleli beyithola abantu abangomama ukuthi bangenza njani ukuthi bakwazi ukuthi bagcine izifuyo zabo ngoba kumele bakwazi ukuthi kumele bathole amadosi zi-injekthwe ngesikhathi yonke into kube ibe sehlelweni olurayithi.
Ingqobe isikuwe nkosikazi Akpetorokwa.
Ngiyabona. Ekufundiseni kwethu lapha ekufuyeni imbuzi sesinanzelela ukuthi okuqakathekileyo yikudla and ayisiyo into ekhangele imbuzi kuphela kodwa noma yisiphi isifuyo. So sesixwayisa laba abaqalayo ukuthi bahle baqale ngokuhlanyela izihlahla loba ukudla okuzadliwa yizifuyo zabo ukwenzela ukuthi nxa seqala laphana umlimi ukufuya izifuyo zakhe zithole iziphala zigcwele kumbe zithole amasimu zilakho ukudla. Njalo kuyanceda esikhwameni ukuthi umfuyi engabe lokhu esiyathenga uma engazilimela ukudla azakunika iindizi zakhe loba zinkomo zakhe. Umuntu engahlanyela izihlahla loba ezifanana labo moringa umuntu engahlanyela okunye esithi yilufeni okule-protein engani ithe gaga hayi izozinto ezithatha isikhathi ukukhula. Njalo amanye ama-varieties akhona umuntu engahlanyela uyakwanisa ukuvuka okweminyaka kumbe emthathu kumbe emine njalo njalo. Kukhona obana grass osunflower amabele lobunye utshani nje labo obungahlanyelwa obungasweli amanzi amaningi. Yikho nxa sisithi umuntu ngayifuna ukuqalisa i-project noma ibhizinisi yembuzi kahle aqale ekudleni kulapho esehluleka khona ekufuyeni ngenxa yokuthi thina vele lapho esikhona ngesikhathi sezisiba lobunzima bese kusiza njalo i-drought ingezelela ubunzima lobo ke siqonqosele umuntu ukuthi ungakaqalisi bona ukuthi vele usunakho ukudla sokunika imbuzi zakho kumbe kungabe ziyinkomo zakho kumbe kungabe ziyinkukhu zakho.
Lowo ngunkosikazi Sifiso Akpetorokwa ingcwethi kwezokulima. Sizwe njalo unkosazana Sethekele Chabangu
owenhlanganiso ye-Women Development Association of Zimbabwe.
Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazana. Lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.